I-Associated Press ibika ukuba eRussia lihlasela izakhiwo ezinjengemigwaqo, inzanje zezitimela lezinye emadolobheni abalisa iDnipro le-Odessa isenzela ukuba ivimbe ukuthwalwa kwezikhali ezinikwa ele-Ukraine ngamazwe athiyeneyo. Lihlasela ngamandla njalo eleRussia edolobheni le-Mariupol okulamasotsha labantu bakuleyo ndawo abasemigodini yokuzivikela kufektali yokulungisa insimbi. Kulenhlanganiso eziningi ezihlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana emadolobheni anjengeButcher, Kharkiv lamanye. Kulabanye abantu kweleZimbabwe abathi kuqondile ukuhlolisisa ukubulawa kwabantu ngeleRussia ngoba kwakwenzakala lokhu emathebeleleni lenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugulahundi. Umfundisi uSenis Banda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi kwephula inhliziyo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo.
Usibanda uthi
ngibona ngani indaba izaqinisisiya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kathi kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church uthi okwenzakala kwele Ukraine kumkhumbuza umbhuqazwe wegugulahundi.
Esilobela kwendaweni kuthiwa ko-Johnson eBalagwe ngapha eTsholotsho thiya kuyakiwe ngibixegu endaweni esijeneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ile thambo emlonyeni. Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma. Ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu. Umuntu wonke wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. So nxa umuntu edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu sonkeni kumele sihloniphane njengabantu. Yikho engikubona khona ukuthi lokhu kuyasikhumbuza ngempela igugulahundi lapha esiNdebeleni eZimbabwe.
Uyakhala lo mnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-Ibhethu likazulu.
Okwenziwa yi-Ukraine kuqakathekile kakhulu, kuqakathekile ukuthi ilizwe libe kwazi ukubana selilahlekele izizalwane ezingakanani. Kuyadanisa ukubana elakithi ngemva kweminyaka edlula engu-38 ngemva kombhuqazwe kasikabikwazi from uhulumeni ukuthi kwafa abantu abanganani ababulala yena. So mbona ngazathi okwenziwa Ukraine kungikhumbuza kwelakithi ukubana amazwe sivili abantu sihlukene.
Abaselisisa okwenzakala kwele Ukraine bathi balakho ukuphanyeka udaba lombhuqazwe owenziwa ngele Russia emthethondaba we-International Criminal Court loba eleRussia lingasongxenye yenhlanganiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.